Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zilitshumi lanhlanu kunyanga kaLwezi 2017 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
So manje waxotsha umntu otshisayo, abanye bayatshisa kababanjwa. Manje thina sithi thina hayi into esayilwelayo sonke isiyenzakile. Ngoba thina silwelanga umuntu plus asilwelanga i-dynasty kumbe i-individual. Salwela ilizwe lonke. So kusho ukuthi into esayilwelayo has now been realized.
Abalwa impi yenkululeko abangamalunga enhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association bathi bayalisekela ibutho ngokuhluthuna intambo zombuso kuhulumende kamongameli Mugabe.
Ukuhluthuna bombuso ngamasotsha, engamasotsha futhi angabalweli benkululeko. Mina ngithi mhlawumbe into ezaziyilwela singayiboni ngaphumelelanga. Silokhu sihlupheka kungala msebenzi. Khumbula ukukhuluma kunje, abafowethu abaningi bahawula balala emabrijini.
Abantu beMathebeleland bamukele ngembono ehlukeneyo ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Elebotswana lona selixwayise isizalwane zalo ukuthi zingethekeleli kweleZimbabwe, kanti lamanye amazwe lawo athi izizalwane zawo kumele zihambe ngonanzelelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalwa impi yenkululeko abangamalunga enhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association ekhokhelwa ngumnumzana Christopher Mutswangwa bathi bayakusekela ukuhluthunwa kwentambo zombuso kuhulumende kamongameli Robert Mugabe libutho emadabuka kusa namuhla. Ibutho lithethe umbuso lisithi lizama ukubuyisela eleZimbabwe esimeni esihle lapho okuhlonitshwa khona amalungelo oluntu njalo okulentuthuko. Kubika uMavis Gama.
Bebegcwele injabulo abalwa impi yenkululeko laba becula ingoma ezilandisa ngokuthi leza kanjani ilizwe leZimbabwe ukukhumbuzana phezu kwegazi elachitheka kuliwa impi yenkululeko kuleli. Emazwini akhe emhlanganweni lentatha lezindaba eHarare Club, unobhala jikelele wenhlanganiso le umnumzana Victor Matemalanda uthi yena nabanye bakhe bayemukela ngenjabulo ukwenza kwabakubutho ethi kwenziwe ngendlela yokulondoloza isekelo sombuso.
We urge that Robert Gabriel Mugabe should be recalled from his role as the President and First Secretary of ZANU-PF. This is not the first time that we are doing this. We did this to Ndabandingi Stole, who had lesser crimes.
Sithi makamiswe umsebenzi uRobert Mugabe. Lokhu esikwenza lamuhla akuthi kwakuqala sikwenza. Senza esifanayo isenzo kuNdabaningi Sithole, yena owayedale amacala amancane nxa sesiwaqathanisa lakaMugabe.
Omunye wabalwa impi yenkululeko uNkosazana Beauty Hlatshwayo uveze ukujabulela izehlakalo zalamhla lapho abezombutho bethethe intambo zombuso kungela kulwisana.
So manje waxotsha umuntu otshisayo, abanye bayatshisa kababanjwa. Manje thina sithi thina hayi into esayilwelayo sonke isiyenzakile. Ngoba thina silwelanga umuntu plus asilwelanga i-dynasty kumbe i-individual. Salwela ilizwe lonke. So kusho ukuthi into esayilwelayo has now been realized.
UZulu weHarare yena unikeze imbono ehlukeneyo phezu kwalesi sehlakalo. Bekhona ababujabulelayo kodwa abanye besithi kababoni ukuba izokuba isima kanjani ikusasa yelizwe. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Growth Age Development Program, GDZ Zimbabwe, umnumzana Zisunko Ndlovu, upha umbono wakhe.
upresident Robert Mugabe wayehluleka ukuxoxisana kuhle nabantu bemtshela lokhu ababekufuna ukuthi akwenze, kodwa yena ethatha indlela yakhe etshiyene nalokhu ababekufuna abantu. I think so lokho okwenzakeleyo yinto isehlakalo esiyangisayo kwamanye amazwe masesikhangela kulokhu akwenzakeleyo.
Abalwa impi laba bakhuthaza uzulu wonke kunye lababandla ezombusazwe elizweni ukusebenzelana ndawonye ukulungisisa ungabe sokoniwa ngelinye lamacele aphikisayo ebandleni lezanupf. Isimo sibuyele kuleso ebesikiso kungaze kwaba lodlakela, bathi okwenziwe ngabezomvikela kukusisekelo sombuso njalo bese kuvele sekuphuzile okwenzakala. Lomhlangano ungenwe ngabalwa impi yenkululeko, abenhlanganiso yabantwana babalwa impi yenkululeko ye-Children of Zimbabwe National War Veterans Association kanye labaxotshwa ebandleni le-ZANU-PF. Bebegcwele ujabula okukhulu obekubonisa ngokuhlabela ingoma ababezihlabela ngesikhathi besemphini. Ngimele iStudio 7 iseHarare, nginguMavis Gama.
Uzulu weMathebeleland yena wamukele ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho ngembono etshiyeneyo. Lanxa bekhona abakujabulelayo, abanye bathi lokhu yikwephula izimiso zenhlanganiso yeSADC kanye le-African Union. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kusukela namhlanje emadabuka kusa kusiya kuhola lesine, abebutho bazise ukuba bakhangelele ukuqondisa indlela ilizwe elibuswa ngakhona ngoba kukhona okuchaya amanzi. Baqala ngokuthumba ukusebenza komsakazo welizwe iZimbabwe Broadcasting Corporation iZBC. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Peter Mdlalose uthe bayasisola isenzo samasotsha esola umphehli wesiga lesi umnumzana Emerson Tambo Zomnangagwa osanda kuxotshwa umsebenzi wokuba ngumsekeli kamongameli.
Osekusenzakala khathesi thina abantu ikakhulu abantu bakamthwakazi ngapha kwelikamthwakazi Matheveleland asihambelani lakho ngoba yena lo muntu obangela khona lokho u-Emerson Mnangagwa esebenza lawo lo Chiwenga, thina kasihambelani lakho ngoba yena lo muntu nguye owabulala abantu eMathebeleland. So nxa ezabuya khathesi kuthiwe nguye ozekuba ozebamba i-government kutsho ukuthi thina siyabe sisenkingeni kakhulu abantu beMathebeleland.
Owalwa impi yenkululeko kubutho leZipra umnumzana Lazarus Mahlangu yena uthi ukuhluthunwa kombuso ngamasotsha mhlawumbe kungaletha umehluko ekubusweni kwelizwe ngoba ilizwe limi manzonzo.
Khumbule ukukhuluma kunje, abafowethu abaningi bahawula balala emabrijini, abanye bafuqa amasikaniya, abanye azange bayithole le mali yabo yokuvela ilizwe leli behlala egangeni. So akulayo ushintshi ekhona elizweni. Ngezinye indlela ngibone ngathi into esiyenze namasotsha benze into engenza mhlawumbe sitshintshe njalo sithole konke esasikulela sibe ngabantu abahleli kahle njengabanye amazwe alikhululekayo lela amazwe.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole uthe uZulu ubengakhangelelanga ukubuswa libutho ngendlela okwenzakala kwamanye amazwe njalo mhlawumbe kuzaba lobubelo ngokuya kwesikhathi.
Besingakhangelanga ukuthi lokho esikubona kwamanye amazwe bekungenzakala kwelakithi. Kodwa-ke kungasenani yikukhanya iningi labantu baseZimbabwe lijabulela khona ukuthi kulokuthula elizweni njalo futhi lokuthi hhayi sokungani maybe engxenye lokho akade bekufisa ukuthi kube lo tshintsho elizweni kungaba khona.
Abebutho leZimbabwe yibo asebethethe intambo zombuso ngoba kakukaziwa ukuba iziqondiso abazenzayo bazithatha kubani njalo labo abababophileyo bababopheleni ngoba icala labo lingekho sobala ebantwini. Ngobulawayo kulomoya omkhulu ovunguzayo oqale ekuseni lo manje kuthule kungela amapholisa lamasosha emigwaqweni njengalokho okubikwa kuseHarare, iningi labantu lisithi ukubusa kwamasosha ngokuhulwa okuphakathi kwebandla elibusayo ngoba bengathokozi ngokukhethwa komngamongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe ukuthi angene laye ebukhosini bokukhokhela ilizwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umgcini sihlalo womanyano wamazwe asezansi kwezwekazi leAfrika oweSADC ongumongameli njalo wele South Africa umnumzana Jacob Zuma sethumele iqula eZimbabwe ukuyakhulumisana loMgabe kanye lebutho. Uthi ukhathazekile kakhulu ngokwenzakalayo. Kodwa kulembiko ethi izithunywa zikaZuma zivinjwe ukungena elizweni libutho egcekeni lendizamchina ele Robert Mugabe International Airport eHarare. Kodwa kasenelisanga ukuthola ukuqiniseka kwalembiko. Umanyano wamazwe ezwekazi leAfrika wona oweAfrican Union lawo uthi ukhangele ngelihlo lokhozi okwenzakalayo eZimbabwe. Embikweni osanda kwethulwa ngumgcini sihlalo weAfrican Union Commission uMusa Faki Mahamat uthe bonke abaphatheke kudaba lolu kumele balulungisise ngendlela ehlonipha umbuso okhululekileyo, ehlonipha amalungelo oluntu njalo elandela isisekelo sombuso welizwe iConstitution. Uthe njalo kumele kube lomhlahlandlela ocacileyo ozakhokhelela kuntuthuko yelizwe leZimbabwe. Wengeze wathi iAfrican Union izasebenzelana ndawonye lomanyano weSADC ekudingeni isisombululo. Umbuzo omkhulu kwela kusasa likaMgabe abaningi abazibuza wona lamhlanje ngothi ibutho lizakwenzani ngaye lemuli yakhe. Esikhathini esiningi nxa ibutho lithe lahluthuna umbuso liyamxotsha obe ngumongameli ukuthi aphume aphele elizweni ayebhebhela kwamanye amazwe. Kambe yikho okungenziwa libutho kuMgabe na? Siyebuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Inguquko loba yiphi inguquko ibisidingeke eZimbabwe abekungeke kuze kwenza ukuthi kuphilwe ngaphansi kombuso onjengalo obuqhubeka umbuso kaPresident Mugabe. Amabhanga bekungela mali, ukudla kakukho, abantu baswele ischool fees, akulamisebenzi, othengisa emgwaqweni uyabotshwa, odrayivi wonder fit zamukusovisi uyabotshwa, kugcwele ama-roadblock, kulikho konke lokhuyana okungcolileyo. Ubungumbuso obufanele ukuthi ube waphela kudala, kodwa njengoba kusesula kuma-election ukuthi kuhambe ngendlela efaneleyo. Hayi, khona lokho kuthethwe libutho ukuthi basilamulele kwamukelekile.
Umongameli Mugabe ibutho lithi limgcinile, ugcineke kuhle lemuli yakhe elapha akhona. Ubona besenzani ngaye lemuli yakhe yena uMgabe abebutho?
Ngibona bemgcina njengoba beshilo, angiboni ukuthi usengalimala ngandlela thile, uyabe egcinekile. Ngokuba ngicabanga ukuthi ungawukadwelalele kukhuluma bebutho bebecacile ukuthi bakhangelele ukulungisa kusiya phambili izinto zangkhona. Esikukhalelayo-ke ukuthi kube yingxoxo, kuxoxiswane, abantu basondezane, kwakhiwe uhulumende ozalandela abe nguhulumende ohlanganisa abantu bonke, hhayi wokuchitha igazi, hhayi wobulala abantu, hhayi owonayo, kodwa oletha bonke abantu. Kanti kungakhathalekile ukuthi bakuyiphi political party, ukuze kusetshenzwe kubuthaniswa isizwe, kwakhiwe i-economy yesizwe, abantu beZimbabwe babuye babe nempilo eqondileyo ngendlela efaneleyo.
Sizabona na bemvumela eqhubeka ehlala eZimbabwe lemuli yakhe, kumbe sizabona siyahlala kwelinye ilizwe?
Ngibona sengathi uzahlala kulona leli lizwe, kulandlela yokuthi njengoba uyakwazi ukuthi ulanda i-100 years ukuthi ngikhona engaphuma siyahlala kwenye ilizwe, uzahlala khona laphana lapho akade buse ehlala khona vele eHarare kumbe ayokozwimba okungumakhelwane weHarare ayehlala khona ngale mzini wakho wangekhaya, okuyindawo vele ayefanele ukuthi ube wahamba kudala ukuyahlala khona. Kwaba yinto embi kakhulu ukuthi ahlale kuze kube lokhu ilizwe beselidungile okunye okumangalisayo, bona bazamgcina ahamba ayehlalela khona ngale ngekhaya.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Thank you. uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje sixoxa ngodaba olusegudwini olokuhluthunwa kwentambo zombuso libutho kuhulumende kamongameli Robert Mugabe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni elingene kuhlelo. Le Studio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ukuhlaselwa kweqembu labesimuslim abedlulisa amalawulo abalwisana lohulumende wakwele Somalia abe Al-Shabaab obekukhokelwa ngabebutho lemelika kubikwa kuphumelele okwamagama. Inkampani enkulu yemitshina yakulezinsuku ilakho ukuthola ukuthuthukiswa ngohlelo lokuthengiselana oluphunywela lo emhlanganweni owenzelwe eVietnam wenhlanganiso ye-OPEC osuthatha isikhundla salo obubizwa ngokuthi yi-Trans-Pacific Partnership. Siyaphela ezivela kwamanye amazwe. Amabandla aphikisayo athi kusese masinyane kakhulu ukuthi kukhanye ukuthi ukhetho lomnyaka ozayo luzaqhutshwa kuhle kungela buqili na kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho lamuhla. Kubika uBathabile Masuku.
Abahlaziya ezombusazwe bathi amabandla aphikisayo kumgceke ukuthi kawasoze enelise ukubambana ngaphambilini kokhetho lanxa ukuxabana ebandleni leZANU-PF kukhanya luwanikeze ithuba lokukhankasela ukunqoba kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso. IZimbabwe ikhangelele ukuba nokhetho ngomnyaka ka-2018 kodwa ngesiga esenzakele sokuhluthunwa kombuso ngabakulutho sekusenza abantu becabangele ukuthi kuza kuba nzima ukuba nokhetho olungela buqili. Isikhulumi sezapho umnumzana iPhithule Maphosa uveze ukuthi kusesemasinya ukuthi babone ukuthi ukhetho luzaba njani.
Kuqakathekile ukuthi sikhangele ama-events ayenzakeleyo emalangeni amabili amathathu adlulileyo kusiyabamba namhlanje. Masikhangela kuhle kuhle sibona kusiwa le 50-50 chance yokuthi ukhetho lube khona kumbe lungabi khona ngomnyaka ozayo.
Evumelana lo Maphosa umnumzana Matthew Spanda owezipha uthiye kulusizi ukuba amabandla aphikisayo awabambananga njalo lokhu kuzabangela ukuthi behluleke ukuthi basebenze bonke.
Masikhangela ama-opposition parties ngomumo osukhona ngendlela engiyibona bengabambananga. Kunje nje ngikhuluma ngama-opposition party alezigaba ezintathu, ezinye sikhokhelwa ngeyinye ilunga, elinye ngelinye ilunga, mathathu siyawazi wonke. Ngele ntshona ngiqamba amabizo ba siyakwazi bonke kabafuna ukuhlangana. Ngola yethu ufuna ukukhokhela ngaleyo ndlela kutshengisa ukuthi vele ngabantu abangabambananga.
Umnumzana Peter Mdlalose ohlala koBulawayo uthe isifiso sakhe ukuthi amazwe akhelane leZimbabwe angenele ukulungisa umumo elizweni.
Thina ebesikufisa besithi nga iSADC iyangenela ngoba iSADC yavuma basayinelana phansi ukuthi akumelanga kube lelizwe elizatshaywa ikhu iSADC.
EZimbabwe kunje liphakathi kokulungiselela ukhetho lukamongameli okhansila kanye lamalunga ebhalelwe ephalamende ngomnyaka ozayo. Ukuxekezela nokuhluthula kombuso lokhu sokusesatshelwa ukuthi kulakho ukuphambanisa ukuqhutshwa kokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje uZulu wedolophu leGwanda seveze imbono etshiyeneyo ngokuhluthunwa kwentambo zombuso libutho esithi lokhu kulakho ukudala umkhuba omubi kwezombusazwe. Abanye kodwa bathi inyathelo leli lilungile nxa lizaletha impilo engcono kuZulu. Kubika intathelizindaba yethu uVusa Mkhwananzi.
Iningi labantu likhanya lisethukile ngalokho kuhluthunwa kombuso libutho, njalo lithi kalithandi kuveza imbono ngalokho kwenzakala elizweni. Abaxoxelathi bathi bethukile ukuvuka ekuseni besizwa ibutho libika ukuthi yilo eseliphethe kuleli. Umnumzana Msizi Gumbo isakamuse Gwanda uthi lobanje ibutho lisala ukuthi selihluthune umbuso, lokho kusobala njengoba seligombolozele umsakazi weZBC kanye legceke lendizamtshina esigodlweni.
Bangabe besebekuphe elinye igama elithize labe sesibabone bevela kumabonakude besithi ayisiyo coup, ayisiyo leya bathi military takeover, kodwa nje hayi ukucecisa kwenkulumo esikubona kuwenzakele ukuthi umongameli welizwe uRobert Mugabe le muli yakhe abaselayo inkululeko ebafaneleyo. Njengoba kade sibengaphumanga endlini yabo, akula muntu oyenelisa ukuthona abalande khona. Singazi njalo ukuthi khona ingabe ikhona na enye into engabizwa ngelinye igama ukwedlula i-military coup. Ngakho mina ngikubona kuyiyo leyo coup.
Osakhulayo Travers Ncube uthi okwenziwe libutho kulungile nxa kuyukuthi impilo kaZulu iza kuba ngcono lapho umongameli Robert Mugabe engathiya umbuso.
Uyabona into yenziwa ngamasosha le ingaqhubeka nxa kuyikuthinye yokuletha ukuthi kube lento yonke into ibe sharp. Mina ngiyavumelana laye, kumele besebenze amasosha kodwa kungabi lokuliwa ukuze lathi sithole imisebenzi lapha emakhaya. Kunzima sibili.
Umnumzana Buthelezi Mkhwananzi ongukhansile edolobheni leGwanda njalo likubandla le-MDC ekhokhelwa ngosikhuta mfundo uWasman Ncube uthi senzo sebutho lesi siveza obala ukuthi uMugabe ebesegxile kakhulu kubutho.
Umongameli amandla okubusa ubevele yena engaselawo, umbuso wakhe ubulesisindo ngenxa yamabutho eZimbabwe, yikho esezifica elenkinga esebhekane lo msindo nalo akhangelane lawo kathesi.
Inkokheli zebutho zithi zona zihluthunanga umbuso kodwa zifuna ukubopha izigelekeqe ezisebenza phansi kukaMugabe ezibalisa usikhwica mfundo uJonathan Moyo, u-Ignatius Chombo kanye loSevia Kasukwere labanye abetheswa umlando wokubhidliza umnotho wakuleli. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Kunjalo nje amazwe agoqela elemelika lelebhilitane sekhuthaze izizalwane zawo eziseZimbabwe ukuthi zihlale zilimukile njalo nxa kungela sidingo zingaphumaphumi ezindlini ngenxa yokufuthelana osokukhona kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Elebotswana lona selixwayise isizalwane izalo lalo ukuthi izingayi kwele Zimbabwe ngoba kulokuxokozela okukhulu kwezombusazwe. Elebotswana lithi njalo selivale isigodlo someli walo eHarare okwesikhatshana. Kubika uMartin Ngwenya.
Noma nje seziningi indlela zokuthumela imali eZimbabwe, kulohlupho lokuthi imali iyasilela ekhaya. Lokhu sekudale ukuthi abakubhizimusi yokuthumela imali phandle kwele Botswana bethi abanyeki bathembise abathumela imali ukuthi izatholakala khonapho. Abanye abafana lonkosikazi Irene Dube bathi abasakwazi ukuthi benzeni nxa kunje ngoba lokuthumela ngabo malayitsha kumbe amabhasi kule ngozi zakhona.
Isiqokoqela se-travel advisory yikuthi osomabhizinisi baseZimbabwe laseBotswana bazathola ukuthi kunzima kakhulu ukuthi bengachapha benze ibhizinisi yabo ukuthenga lokuthengisa. And that's something which is going to also affect ama-big companies like Otropis labo.
Umnumzana Dumi Ncube uthi yena kungaze kube njani kasuke athumele ngabantu nje, kungcono asebenzise abamabhizinisi asemthethweni okuthumela imali.
Vele ukuthi ubani any country in the world iBotswana is known ukuthi foreign policy yabo i very reactive. If you could be khonapho nokuthi lokho sivumelane lakho lokho siyala, but now so 24 hours since indaba leyo udaba loluqalisa eHarare uhulumeni weBotswana ulokhu esala ukhuluma anything which abanye abantu bayakhangela bethi mhlawumbe yinto yokuthi uhulumeni weBotswana is accepting it. Or
kukanti umnumzana Andreas Ndlovu yena uthi usele isikhathi eside sokwenza amalayitha njalo abakazi bamphazamise ngokunjalo uzaqhubeka ngendlela ayijwayeleyo.
At this particular juncture, it's difficult for us ukuthi sibe sesithokoza sicelebrate ukuthi umgabu usephuma because abantu laba abangenanga abantu abezanu pivu futhi abantu abazibonele izwi lethu. So njalo futhi asikwazi ukuthi abantu laba bazabusa njani. And the other thing we're confused that it was to when Zakalan at the moment. What the woman could never and Kulu Mundu Kobe was in Israel. But it was so night in a Utumtilo Echa and passes on phone.
Abani, but in Nomanji, Abani about Pismus of Tumala in Malekaya, Benatiniso Uti in a Tonagala Conapo Conapo, Le Inzela and Mono, Mova in Mali, Ipuma in a Magdala Meliga, Hachuloma Pond, notes on Matazelua, Linenim. Amanye amankampani afana labo Western Union afaka imbasela kulabo abamukela imali ethunyelwe ivela phandle kwelizwe kuyindlela yokukhanga abathumelayo. Imvuzo yembasela ihlawulwa ngama-bond notes kodwa iningi alikuchayi ndiva lokhu lithakazelela imizamo le. Ngumathin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 iSaharon kule Botswana.
Siyabonga Martin. Kwezemidlalo lamhlanje imidlalo yeCastle Laga Premier Soccer League iqhubekele phambili lamhlanje lanxa kulokungahlaliseki kwezombusazwe. Kubika intathelizindaba yethu uJoseph Njanji.
Ikamu leFC Platinum ile selishizwe phezulu ngengalane imiklomelo kusigaba seCastle Premier Soccer League ngemva kokunqoba eletsholotsho nge1 kanya emdlalweni obusenkundleni eluveve namhla emini. Ohlohlele iqembu leFC Platinum uRodi Olchinyenge Terry ngehlandla lesibili lomdlalo njalo lempumela ichiyele iqembu le miklomelo ngamachuma esithupha lesithupha 66. Endaweni yesibili kuleqembu leDynamos lona elinqobele kulawe City nge2 kanya njalo elile miklomelo ngamachuma esithupha lane. Iqembu ebelihlezi phezu kwengalane phambilini kwemidlalo yanamhla elenkezi Platinum Stars lisendaweni yesithathu lile miklomelo elingana leqembu leDynamos njalo libe ngujiki lobhanqa 2-2 lele Chicken Inn nemdlalweni obusenkundleni Baobab. Iqembu le Chicken Inn lona lisendaweni yesine lile miklomelo ngamachuma esithupha. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leBlack Rhinos linqobele Harare City nge1 kanya ele Cape United ele Adange 1 kanya, ele ZPC Kariba libe ngujiki lobhanqa 1-1 lele Triangle, ele Shapani Mine linqobele Wange nge 1 kanya, kuthi ele Chapungu lichayele Bantu Rovers nge 2 kanya. Limpumela yemidlalo yanamhla itsho ukuba iqembu leShapani Mine lithuthukise amathuba alo okusinda ekugunyulweni, kuthi ele Bulawayo City yilo elisengozini ndawonye lele Wange. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu leHighlanders lizadibana khona lele Hawu Mine enkundleni eBarber Fields. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kwebake uhlelo lwethu lwanamhlanje ngengoma angazi ukuthi yahlatshelwa ngubani kodwa enkuzwayo ikhuluma ngamakhomurezi. Kwaneleke okwamanje lingayikashana luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk njalo ubusuku bonke sizalala silethulela izindaba ngokwenzakalayo selithethe phela intambo zombuso ibutho leZimbabwe ukuziqiba izosuku sikhanyele ebezihamba phambili. Abalwa impi yenkululeko bathi bayalisekela ibutho ngokuhluthuna intambo zombuso. Abantu bemathebeleleni bona bamukelele linyathelo ngembono etshiyeneyo. Olivalelisayo okwamanje nguNtungameli Nkomo sizahlangana kumahola alandelayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.